Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Salamukela kumsakazo we-7 namhla ngolwesithathu mhla wa-17 Mabasa 2019. Igama lami ngu-Gibson. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ucela amakampani abheka isimo ukuthi ehlise intengo yazo.
Iziningi iy'mulo eziyalela zingahlanga, ziningi iy'mulo ezilele zingahlanga izolo. Umumo usumuwonakele kakhulu. Into emangalisayo ukuthi ngokunjalo uhulumende ezinganikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo.
Ilizwe leZimbabwe linanza uzibuze kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla elibusayo.
Anibona kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye, ngabe sithi khathesi uku-intensive care.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi abambe ngemfanelo umbuqazwe webukrawuni.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe, abantu sebekhululekile.
AmaKristu lokhu ebambe owangaphansi kulandela ukutsha kweNotre Dame Cathedral kwele France.
Ukutsha kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kule zinto one eziqondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu, njalo lezenzo ezenzakala khona ezinkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende usecele amankampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwengatsha ezijeniyeyo ezigoqela yena uhulumende, abagaya ifulawa kanye labalungisa okunye okujiyeneyo okusetshenziswa ukupheka isinkwa. Isicelo lesi sethulwe yisikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wedale le-cabinet izolo ntambama. Intengo yesinkwa ikhuphuke izolo isuka ku-$2.50 yaya ku-$3.50. Lokhu kuthiye abantu abaningi bekhala okumangalisayo. Omunye walabo abakhala kakhulu ngumnumzana Traymo Mpofu oyisakamuzi seNyabane ePlumtree. Umpofu uthi akusaphileki eZimbabwe ngoba intengo yempahla ejeneyo ikhuphuka mahlayana nje.
Iziningi iy'mulo eziyalela zingahlanga, ziningi iy'mulo ezilele zingahlanga izolo. Umumo usumuwonakele kakhulu. Into emangalisayo futhi ngokunjalo uhulumende ezingalikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo uthule nje ungani umuntu into zonke zihamba ngendlela. Kuyasimangalisa kakhulu lokho.
Into ezihluphayo kakhulu zikhonapho emdlaleni naleyo, bese kubuya futhi lapha emithini, imithi amaphilisi ezibhedlela lapha lakho futhi sekunzima. Into esisenzakala esibhedlela suhamba kuphela ufike ubhalelwe ibhuku imithi yakho yomele ukuthi uyithenga emafamasi amaningi sukuthengwa ngama-US dollar, foreign currency. Into ehluphayo khona bekuthi abantu kabalayo imali naleyo. Izibhedlela ke zikahulumende, uhulumende uyayazi ukuthi imali leyo yena kayiprinti elizweni uyakwazi ukuthi waprinti ibhondi leli eselibiza ukuthi ayi-RTGS kathesi. So kuyasimangalisa futhi ukuthi uhulumende nxa izathi evume ukuthi imithi ingayikhona esibhedlela ukuyeketisa nje amafamasi ayavumela ukuthi athengise imithi ngemali engatholakaliyo, uzama ukuthi abantu baphile njani ngayonaleyo ndlela.
Ukhona ngapho eNyabane Mpofu, isibhedlela eliya kuso alubana umuntu ethe wagula isiphi?
Hayi, isibhedlela esikhulu vele lapha alubana umuntu ethe wagula ngesePlumtree Town kungumango, kakula sibhedlela esiseduzane lalapha eNyabane kungumango okuthi uyahamba more than 35 to 40 kilometers, njalo ngumango ohanjwa ngemota. Imota zangkhona zihamba kanye ekuseni ziyebuya ntambama, ukuthi nxa ungabanjwa umkhuhlane ngezikhathi zantambama sibili kube serious ungavuka ufile ngekhaya.
Ukhona lesibhedlela sePlumtree, umi njani umumo?
Esibhedlela sePlumtree yikho lapho embala khona, amaphilisi katholakali yonke imithi layitholayo kulabo fika nje ubhalele khona ikhadi usutshela ukuthi kambe kuthenga imithi enje. Imithi yabantwana, ngikhuluma kulabantwana abancane abaningi esenjengababona lapha bebuya labo nina bebhalele imithi. Sometimes the imithi yangikhona efamasi bayeyiswela even belawo lawo marandi. So umuma wangikhona vele esibhedlela seplumtree umubi kakhulu.
Umnumzana Taimo Mpofu isakamuzi sebanyane eplumtree. Ilizwe leZimbabwe kusasa linanza uzibuse kulabantu abantu abaningi abakhonana ngokwenziwa libandla leZANU-PF elangena embusweni ngomnyaka ka-1980. Kodwa kulabanye abathi kukhanya kule nguquko esikhona elizweni leZimbabwe kulandela ukungena kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikamongameli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnyaka wesibili kunanzwa uzibuse ngaphansi kombuso kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe seziveza imbono eyehlukeneyo ngozibuse lo. Umnumzana Dumisani Mpofu, umqondisi wenhlanganiso yeFreedom First Project, uthi uzibuse uke waba ngohlangothi olulodwa okweminyaka edlulileyo.
Indaba kazibuse iyahlupho kunye. Sikubonile ukuthi uzibuse uke wantshintsha. Kwenziwa engani ngwelunye uhlangothi asolunye uhlangothi kodwa kweminyaka lembili sibabonile bezama ukuthi fake labanye kodwa kwezomnotho akunzima tombi lingani khuba liyajola.
Umfundisi Sinothi Ndlovu owe National Patriotic Front uthi kaboni ukuthi kukhona lapha esiya khona njengelizwe.
Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi kathesi uku intensive care.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Thokozani Nxumalo laye uthi akula kuthakazelela okukhona ikukhala kuphela ngoba abantu bedubeka.
Akula kuthokozela uzibuso esikhona ngoba siyadubeka. Akula lutho olukhona lapha eZimbabwe. Sibuhlungu.
Ilunga le-MDC Alliance umnumzana Elliot Maka uthi abantu bayemukela ikhefu likazibuse kodwa empilweni abantu abalanjabulo ngoba belenswelo eziningi.
Ye, yeah, ukhona uzibuse siyajabula, but anti uyabona zikule zinto eziningi ozibonayo ukuthi sijabule kakhulu simele sijabulele ukuthi independence lay. But nxa sesikhangela okwempilo yethu especially, hayi asila kujabula.
Umnumzana Xolani Fuyani uthi sokulomehluko kumumo okhona khathesi phansi kombuso kaMnangagwa ngoba sekukhulumeka ngendaba ezifana labogukurahundi.
Kutshintshile sibulinto eziningi nanko even now sesikhuluma langalento yegukurahundi bekungakhulunywa izolo.
Umnumzana Kenan Ncube owebandla leZANU-PF uthi bona abaletha uzibuse babona beqhubekela phambili njalo ukuguquka kukahulumende kuyinto ethokozisa umuntu wonke. Kukhuthaze abantu ukuthi bahlangane ndawonye labanye bathakazelele lolu suku.
Uzibuse lo thina kathi sesibona siqhubekela phambili okujabulisayo ngoba abantu abethu sibakhulisile sebefundile njalo ngananzelela i-change of government esesibelayo kathesi i-impressa umuntu wonke ukuthi sikhambe ndawonye.
Ngokudilika kombuso kowaye ngumongameli uMugabe, abantu bake baba lethemba lingakinye ukuthi umumo uzoguquka kwezombusazwe lakusimo sezenotho. Kodwa ngemva kokhetho lwanyakenye, ithemba lihle laphelela emoyeni ngoba kulapho okuvele khona ukuthi uhulumende omutsha akatshiyananga lowaye khona ngesiphatho langodlame lwabezomvikela ebantwini abadubula ababulala abantu ababetshengisela befuna impumela yokhetho iphume masinya. Isimo somnotho laso sonakala ngamandla, intengo yempahla lokudla ezitolo yasuka yaqonga okwethusayo. Isisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika sasuka sawa iholo labantu lasala selingathengi lutho. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokuqoqwe izigidi ezidlula amakhulu ayisikhombisa $700 million yokwakha umduli weNotre Dame Cathedral kwele France obhidlizwe ngumlilo ovuthayo ngomvulo. Umongameli Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lidinga imali yokwakha icathedral le ethakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kulabantu abedlula izigidi ezilijumi 13 million abethekelela isakhiwo lesi okuthiwa silempahla yakudala egoqela okwafakwa ekhanda lika Jesu Kristu engakabulawa kanye lesiphambano ayesithwele. UDokotela Eliakim Sibanda, incwadi kwezembali njalo olikholwa lesiKristu, uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe iNotre Dame Cathedral.
Ukutsho kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kulezinto one ezigondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasiloluyi the ninth nxa likhumbula kwamphana onguye owasuka wagcotshwa i-canonization singatsho njalo inkosi yokuqala. Lokho kuqakatheke ngokuthi yikho okwakule gawuni yakhe laphana yikuthi umuntu owenza inguquko enengempilweni ezebandla kunelempilweni zombangazwe wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabo ezindala ade zimele inkolo yabo isingani idilekele.
Singathi nxa sesikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi kolophana ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini sizokuthiwa okunye kwangikhona benelisile sebuntu bakukhiphe.
Hayi, kunekwakhona okuningi njengesiphambano umqhele isigoko njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaloyi lo wasuke wagcotshwa kuba-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khwamphana izinto ezadilikayo kuyo yona leyana i-Notre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshilela ukuthi kulungiswe i-cathedral leyana. So ziphephe ngaleyo ndlela. Ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu wasusuper lomlotha ngisho le ntuthu esuke ke yaba ngumsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona kambe ukuthi baza kwenelisa yini.
Kukhanya abantu abanesibathe nesizimali eziningi kodwa-ke kukhanya kuyaba lomsebenzi omkhulu kulamaplanka langasebenzayo ayiwatshileyo. Kukhanya ukuthi nxa ezasetshenziswa lanxa eseganyulwe ewomiswa athatha isikhathi esiningi kuzome abe ilokhu yena nxa ezikhangalela iminyaka amashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba kade bevele beyilungise. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sibili baphi izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.
Lo nguDokotela Eliakim Sibanda, incwadi kwezembali njalo okholwa isiKristu. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe. Kubikwa ukuthi abantu ababili sebebotshiwe kwele South Africa kulandela udaba lokufa lokuvuswa kukaBrighton Moyo ngumfundisi Alf Lukawu owafunyanwa ukuthi kwakungamanga aluhlaza tshoko. I-African News Agency ibika ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngamacala olwe-National Prosecuting Authority kwele South Africa soludingisisa njalo ukubhubha kukaMoyo okubikwa ukuthi wangcwatshwa kibo eDandanda eLupane kulandela ukubhubha kwakhe kwesibili. Amapolisa adinga uMoyo ngamehlo abomvu ayathandabuza ukuthi sowabhubha. Ibizo lakhe lokuzalwa nguThabiso Proud Mlandi. Iphephandaba leChronic libika ukuthi uMnumzana Dokayi Madudu ovinjwe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-MDC eMaswingo kuzonde uGanunwabu ngokwenziwe ngabasekela uMnumzana Nelson Chamisa abathe waphuma ku-MDC. Ngakho-ke kasikafiki isikhathi sokuthi abambe isikhundla kubandlaleli. Kulegwayi elilutshwana okumangalisayo eselithengiswe lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye sokutholakale izigidi phose ezingamajumi amabili ngamadola lonyaka $19.4 million. Ngesikhathi esifanayo nyakenye besekuthengiswe igwayi ngemali edlula izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili $81 million. Lokhu kubikwa liphephandaba leDaily News.
Lo ngumsakazi weStudio 7 lisizosithuma ngapha eVoice of America eWashington. Okoba nje soku isikhathi senu sokuthi likhulume konke ke elokufisayo kungakhohlwa ukuthi ulapho ukuthi ufitizele kolomphana ke ku WhatsApp ku audio bese usithumezela umlayezelo wakho kunombolo ethi 01 202 465 0318. Akesizwe ukuthi abantu bathini.
Salibonani balaleli be Studio 7 kunye nabasakazi. Mina ngimafufu la eSouth Africa, dabuka eJombe ngokuzalo. Ngithanda ukukhomenta ngendaba eyenzakala ngapha eShimanimani. Indaba eyenzakala eShimanimani isizwisa ubuhlungu singamaZimbabwe, kodwa ungakhangela ngendlela okwenzakala ngakhona. Ngibona ngathi abantu bangale emanikhaleni kufanele bazame ukuxolisa ucuku abalwenza emathebhelelendi lasemidlands.
Hayi, akulazibuse lapho eziba kuzibuse ngani lapho. Kufuze likhulume imali zethela elazidlayo ebhenki. Angivumele endaweni yokuthi uzibuse, mina vele soze ngijabulele independence yenu leyo. Ngoba vele muthi imali yami yamosha kade ngidlala emazweni enxa yenu kuhambe into eladla imali zethu. Umfriend kakhuluma imali zethu ezasifruza ebhenki lithini ngazo, umuntu ngokuzibuse. Ningakhuluma ngegugura wonto labulala abafowethu nobabathu esangikwazi ukuthi waya ngaphi ngenxa yenu. Kulumane ngezimali zethu lithini ngazo kade lingakhulumi ngazo ezisafele ebhenki, likhuluma ngozibuse. Uzibuse kabisa imali zethu, umuntu ngozibuse okhululekileyo.
Izinto seziwomile eZimbabwe, shuwa shuwa shuwa, singathenga isinkwa nge-$4, ichukela $5. Hayi hayi hayi, kunzima sibili. Umnanga kwangcono atshiyane lakho lokho, aye skephe down sibone ufake omunye engxoyo zasenzela ngcono.
Sanibonani, ikhuluma noNcube lapha. Hayi, ndlulisa nami ukubonga ma ngabe ngaba leqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe sezithembisa ukukhompensate abantu bonke abalahlekelwa imali zabo ngesikhathi seGugurawund. Kungaba yinto enhle kakhulu uma ngabe uyazimisela kulokho. Singazi ukuthi kwenze njani, aza kucabange acabange into efana naleyo. Kumbe sebona ukuthi hhayi, isimo selizwe asimelanga kahle, abakhona ukuthi baqhubekele phambili uma bengadlulisa ukuxolisa lokho okufanele bakwenze. Kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala ukuthi noma bethi bayacompensate baqale baxolise ezenzweni zabo zonke abazenzayo. Ukubulawa kwabantu bedutshulwa ngamasosha kathesi ngesikhathi sama-elections, ma ngakuxolisa konkeyana kudlulise njengokuxolisa abesedlulisa okwegugurawunda kuxolise kakhulu, ikakhulu emathebelelendi lemanikhalendi. Kungaba yinto enhle kakhulu. Esikucelayo ngohulumende wethu ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, azame ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, ngoba ukuzenzela okwakhe kuzamhlupha vele kusasa. Ma engamamela abantu baseZimbabwe ukuthi bathini, lelizwe uzokwanisa ukulibusa. Yonke into uzokhona ukuthi imhambele ngendlela eqondileyo ma ngabe uyalalela abantu, ayenze lokho abantu abatakwenza. Ma ngabe ezenzela okwakhe, siyabona emhlabeni wonke jikelele amasosha angabe ahlakaniphile akwazile opresident abaningi ukuthi abasuse embusweni. So nakuye ma ngabe engamamela abantu kuyeza ahlale kwazi lokho. So kungaba into enhle kakhulu ukuthi amamele abantu belizwe ukuthi bathini.
Laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 lapho ukuthi sithumezele imilayezelo yenu kunombolo ethi 01 202 465 0318. Kusasa kukhangelelwe ukuthi kuza kwethulwa ugwalo olujulileyo lophenyo olwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ngokwenziwa lilizwe leRussia kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 okwanqoba khona umongameli Donald Trump. Ibandla lamademokrathi lithi lifuna uhulumende ethule ugwalo lonke oluveza okwenziwa uMueller. Inhlanganiso ye-United Nations isikhethe umnumzana Nicholas Haysom ukuthi ancedise inhlanganiso ye-African Union kudaba lweSudan kulandela ukugenqulwa embusweni kwamnumzana Omar al-Bashir obengumongameli wakweleSudan. Ababalisi labantwana besikolo lokhu besesaba ukuya ezikolo kwezinye indawo kwele Cameroon, loba nje sokuleminyaka emihlanu kwathunjwa abantwana abaningi okumangalisayo kwele Nigeria ngamalwecatha eBoko Haram.
ke lezo ke ngezivela kwamanye amazwe kulabantu abaningi abalokhu bethandabuza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalungisa ngemfanelo udaba lombhuqazwe wegogorawondi kulandela isithembiso sokuthi bonke abafelwa ngabazali bazanikwa incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okuthiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe othi uhulumende kumele angene kuzulu akhulume ngodaba lolu ekhululekile ukwenzela ukuthi abantu babhodle abakugcine ezifubeni.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile. So uhulumende ule responsibility ngoba kungaba lula ukuthi kuthiwe ngoba kungathiwa ngumgabe kumbe ngumnankakho bengafa ke icala selisiyangale. But ku-clear ukuthi kwasetshenziswa ama-resources kahulumende eZimbabwe, kwasebenzisa ingatsha zikahulumende, kwasetshenziswa imali kahulumende ukuze abantu babulawe kube lo mbhuqazwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehola ngolo oyiholayo ukubana anjani axolise ngoba uhulumende ngiyo le responsibility and whoever is leading government at the particular time nguye olomlando ukuthi ayenze i-acknowledgement le apology angithi kuyebocathele njalo ukuthi nxa esenze i-acknowledgement le apology uyenza kuwayo ngoba engxenye ama-civic groups mafitshane kakhulu engxenye kuyabe kudinga ama-church leaders ama-traditional leaders isizwe sonke sikamthwakazi.
Ye so-ke singathi kumele kuphehlwe mbani khonokho.
Bona kuyabe kuqakathekile ukuthi lokhu kuphehlwe zinduna labamabandla bama-churchi ngoba thina lathi khonapho sasiqelwe njengama-civic groups sasithe kuyabe kuqakathekile ukubana uhulumende anjani axolise avume ukubana kwaba lo mbhuqazwe yikho esakukhankaselayo khona lokhu angithi amongst other sikhuluma ngokunye okuninginengi asisakutholanga lokho. So kuyabe kuqakathekile ukuthi izinduna zakomthwakazi laba lamakhokheli amacawe ama-churchi kuyibe yibo abaphehla udaba lolu ngoba izinduna yizo ezingabanikazi besizwe sikamthwakazi labamabandla yibo njalo abasebenza indaba zani indaba zona lezi zokuthi hhayi indaba leyi yokhumisana umlotha iphathwe njani besebenza njalo lezinduna kodwa kwesithathu kuyabe kuqakathekile ukuthi kuxoliswe kuvunywe phakathi kwesizwe sonke sikamthwakazi ngoba yibo abaphanjaniswayo yithi esafelwayo yithi esabama-victims ombhuqazwe.
Kodwa bangaxolisa yini nko?
Abazaxolisa.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kwenziwe?
Ndibona kuyathatha isikhathi nxa ukhumbula sokuthathe during even inclusive government abantu babengakhulumi even ngegugrawundi wakule organization healing azange ipile ngendaba yegugrawundi. So for the first time sebethe sokungakhulunywa ngegugrawundi. So nxa sikhanyele ngelinye ilihlo sokube le progress ingabe incinyani kodwa sokube le progress sesiphushe sakhankasela ukubana abantu nxa bekhuluma ngegugrawundi bengabotshwa. So it's a step ngoba nxa iphakathi wempi kumbe komsebenzi othile ngobuhlelo othile kuba le first step kube le second step asoze lifike ekucineni lingakathathi isibanga sokuqala.
Lo ngumnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye okobulawayo. Njengesithembiso sethu lamhlanje sinethulela ke ihlandla lokugcina lomculo kaSomnoto Isaya Nkomo. Lalela uzwe.
Asibonge Babu Dube, asibonge kakhulu usinikeza ithuba. Ngiye ngithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amaciwa kithi ngimthathe ngifanise noNzimande uBhodloza owayesakaza ukhozi kudala usathatha uRedio Bantu.
Thank you.
imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingulube ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la so ngiyangithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi efinyelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni ngiyaye ngifanise naye siyabonga 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 kakhulu baba uDube ngizolu sibonga kubalalela kubelalele ngithi siyabonga bafowethu siyabonga bomama siyabonga bomkhulu ogogo siyabonga induna emakhaya kade zilalele zayizwa ngenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami ngiyanibonga bafowethu lokho okuncane esikweni ufake ephaketini lami kusho lukhulu ngiyabonga sicele njalo bafethu ukuthi anisixhase nisithengele ama CD asilutho ngaphandle kwenu asilutho uma ningawuthenga umculo wethu siyamcela nisithengele uNkulunkulu anibusise abe nani mase ngivala ke anginikeze inamba la sitholakala khona 071 9494 313 071 9494 313 kulapho ke ozothi mufona usithole khona noma ukuphi nendawo iCD mawufuna uzolithola siyabonga
yezawa banile zonko yezile mafutini yezira banile zonko
ye siyabonga kakhulu ke usomnotho sibili uyajake lujaha sibone abantu abakhona khona bakwe ku Facebook siloba ku Jason njengensimo malungisa kunjani khona ngapho ke Jason Tim hlabangani uthomavuko siye kunjani ke foyini kumlani ncube la uthi linjani basakazi bethu siyaphila kakhulu ke khumbulani khona ngapho uzobuya lo nkosi nathi jinga Ndebele uyakhuluma sibe uthomavuko Dube siye ubuka njani ke khona ngapho ke foyini uzobuya ke omunye sibone umntakamazulu uthulani Msipha uthi linjani yes siyaphila kakhulu bafoyini so ke lalelani ke mbijana ke umculo lowo singapho mbo lapha ekudleni
siyabona
ngakuhlukane othi siboneke indaba kade sikhokhela namhlanje uhulumende ucela amakampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ilizwe leZimbabwe linanza ukuzibuse kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla leZANU PF uhulumende uyakhuthazwa njalo ukuthi abambe kahle udaba lwegugurawundi siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje waluvalelisayo ngukipstube baba izimbabwe